Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngompalakazi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni ama-toll fees e-Beit Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands. Ibandla le-TRCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela ngemva kokuhlala ejele okwenyanga phose ezinhlanu. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe ingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano njalo ibe lilunga. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni eyama-toll fees e-Beit Bridge ngamadola emelika kuphela kumbe ngama-rands ase-South Africa. Umthetho lo wethulwe kugwalo lwe-Government Gazette namuhla. Ngokubika kwenkundla yeThe News Hawks, abanye bathi lokhu kutshengisa sobala ukuthi uhulumende laye kasalifuni idola leZimbabwe ngoba lingasathengi lutho. Ibandla le-TRCC lithi ilunga lalo umnumzana Godfrey Sithole ongumeli wesitungwiza North edalele parliamente uzahlolwa ngodokotela ukuthi impila kahle yakhe ilungile na ngemva kokuhlala ejele le-Chikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ukhululwe inkantolo kamantshi izolo kulandela ukubotshwa kwakhe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga e-TRCC alitshumi lanhlanu 15 agoqela omeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikhala beseteswa icala lokuphehla udlakela enyathime. Umantshi umkhulule ngebheyili yenkulungwane zamadola eZimbabwe ezingamakhulu amathathu 300,000 Zimbabwean dollars. Wamxwayisa njalo ukuthi ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe. Umnumzana Sithole uhlangabezwe ngabasekeli be-TRCC abanengi ekade behlabela bejabulela ukukhululwa kwakhe ntambama izolo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziba.
Izolo beseshikurubi Maximum Prison samukela ke uGodfrey Sithole our honorable wedalela iparlamente eshitukwitsa. Ngemva kokuba nephiwe bail i-magistrate court kuyinto ke esincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole ilungelo labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshelwe ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenzayo yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye le muli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula enjalo ke yinto ke esibona ngani ufanele ilungiswe ikakhulu sesilanda ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lana inqali imkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni.
Ye indaba ke yesimo sakhe inkinga yiko ke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke echikurubi kulobu nzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kule sambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala ezisebenzisa amabhakede kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number 2 indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonxabela ezinkinga into etholakalayo kakhulu iparacetamol eyayenza ukuthi kube nzima ke ukubana bekeep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenzwe ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungiswe ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani fanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba abalokhu bevalelwe lithi ningalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhuluka kakhulu ekathesi kubana sokule change circumstances eyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyeleke emajustice court le high court kubana be-aplayele ukubana bethole ama-bails khangelela ukubana ke ama-application lawa ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyatsime 15 bethole ke ama-bail behlanganiswe lezimuli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu PF ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzwile is very fortified, is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement la maprogram esiwayenza ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead. Yikho lizwile even u-honorable Sikhala ekhuluma labanye ke ecourt ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe lathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumende sibe kwazi ukubana we have to treat even laba abaphikisana lathi according to ama-details omthetho. Hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echayo on the basis yokubana ulokungazwanani or lokuphikisana le mbono kahulumende.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kulequla le-Commonwealth elizafika eHarare ngempelasonto lilanda ukuyahlaziya umumo oselizweni ukuze kubonakale ukuthi eZimbabwe selingavunyelwa na ukubuyela kulumanyano libe lilunga. I-Commonwealth ngumanyano ohlanganisa eleBhilithane kanye lamazwe ake abuswa yileli lizwe. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs luthi iqula leli linxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. IZimbabwe yakhitshwa ku-Commonwealth ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2003. Ngemva kokuxabana leBhilithane, iMedesa icala lokwephula amalungelo oluntu kanye lokuqilibezela kukhetho. Ngokunjalo, iqula leli likhangelelwe ukukhangela okunengi okuphathelane lendaba zamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso ukuthi icula leli lakuhambelani nezijeziso ezezibhera eze-EU le-America kuthiyeni kodwa ngiza kuthiwa khona kulamanye ama-conditions esawaniwa ukuthi kiwasitise abekwazi ukuthi ukuphuma esakwenza ku-Commonwealth asikhethwanga nga kumbe sakho zase zaphutsha ukuthi zakuzwa umsizo kulapha kodwa u president Mugabe emuyi nguye owakhala la waphuma futhi ukuthi engingeni izinyeli zakhona amakhomisi akhona angathi angconywana hayi angiboni ngathi nga kuyukuthi bafuna ukubona ukuthi sekuguqukeni angiboni ukuthi kulolu hlobo kuguqukele ngathi sikhangela nje upresident Mnanga kwa angiboni ukuthi kule ayigintileyo engenze ukuthi ijabulele ukuyela umanyano wekhomonwealth.
Udaba olwaluhlupha kakhulu babangwenya ngolokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa uhulumende uthi asehlonitshwa amalungelo kanti le mithetho iyalandelwa ngemfanelo.
Iqiniso ukuthi nxa kuthiwa kukhulunywa ngamalungelo loluntu, lesi isikhathi esihle esiqondileyo ngoba singathi sikhangele ukuthi kule mithetho eminingi esiguqulileyo eyihambelana lokhetho. Eyihambelana le-information iyithi esisenza ngathi vele sesisenze esibuyele ekuqaliseni laphana sithi uyinika uRobert Mugabe indoda eziyisezinini nanzonzo nxa abantu laba ababuyayo njengabantu abaqonda neziqiniso bazakhangela imithetho yakhona ukuthi imithetho yakhona isigugile yini kunje sikhuluma nje umnumzane uJob Sigala okhejele ukuthiukuthiyo ekunyanga eziningi icala lakhona alikhulunywa yini. Yikho khona okhethi kuthiwa ukuthi nxa kungasalungisekanga ukuthi uZulu ukhululekile ukukhuluma akufunayo abanye bayatshaya osenita justtofa ngale kmateko hathi mfowethu akula nje eguqukileyo kukhanya sokubili.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukwele Egypt emhlanganweni wokudinga amacebo okulwisana lokuguquka komkhathi United Nations Climate Conference obizwa njalo ngokuthi COP27. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi echasisa ngamanyathelo asethethwe yilizwe lakhe ukulwisana lesikhudumezi esibangelwa yikuguquka komkhathi. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe omhlaba ezithiyeneyo. Kusenjalo lokhe kungakacaci kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobe kukhetho lokudinga amalunga ephalamende eMelika ngoba amavoti alokhe esabalwa. Kulabe Zimbabwe abedlula ichumi ababotshelwe ukuba seSouth Africa ngokungekho emthethweni namuhla ngesikhathi besiya emhlanganweni wokuhlomisa ngolwazi lokusungula amabhizimusi izizalwane zaseZimbabwe ezizabuyiselwa ekhaya ngomnyaka ozayo ngemva kokwesulwa kwamaphemithi aso. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo uyalandisa.
Umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi esizalwane zezokazi le-Africa, e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele-South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukaNhlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele South Africa bathole ulwazi oluzawaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota lokunye okuthiyeneyo. Ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Kulumhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso ezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhuca mfundo Danisa Baloyi laye okhulume kulumhlangano uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke. And to me it's something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe kuhlangothi zomnotho esijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthulezi Nyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile ngakho uthi ingqobe sezukuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi sukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza ngoba uma bengenamsebenzi bengela nto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona la kulomhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Qabutho Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho ngoba besicabanga ukuthi siyathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi nxa uapplyela iwaiver, iwaiver wenza kanje, nxa kumbe iwork waiver, kumbe ibusiness waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulomhlangano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele South Korea umnumzana Yoon Suk-yeol uthi imizamo yokuguqula isimo esisezwekazi lase-Asia eqhutywa kungela kuvumelana phakathi kwamazwe omhlaba ngeke iphumelele. Umdlali waseSenegal oloduma uSadio Mane ubikwa ezaphatheka emdlalweni yeFIFA Soccer World Cup edlalela ilizwe lakhe kwele Qatar lanxa nje elimele. Ulive Talk lamhlanje sixoxa ngokukhululwa komeli wesitungwiza North edale lePhalamende umnumzana Godfrey Sithole olilunga lebandla leTRIPC. USithole ukhululwe izolo ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Sizalipha njalo impumela yokhetho lwaseMelika. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngaphandle komthetho sebethwele nzima kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala kuleli lizwe. Umkhankaso lo uza ngesikhathi abanengi sebelungiselela ukubuyela emakhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umkhankaso lo osungulwe okusemthethweni mhlaka 1 lwezi uzabona amapolisa amaningi emgwaqweni endaweni esithenayo kule Botswana kuze kuyefika isikhathi sekhisimusi. Lesi kuvame ukuba isikhathi esibona abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana ngikho emthethweni bengahamba-hambi emphakathini. Usikhomishini wamapolisa kule Botswana umnumzana Phemelo Ramorokwane uthi umkhankaso wenziwa minyaka yonke sekulanda ikhefu lekhisimusi uqakathekile ukulwisana lokudalwa kwamacala.
Sonke kumele sibambane ukulwisana ukuhambisana lokudalwa kwamacala ikakhulu endaweni ebubirwa okulamasele ezifuyo okuchatshangwa lokuthi angena evele emazweni angamakhelwane.
Abezimbabwe abafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ngesikhathi kulo mkhankaso wokulwisana lamacala kuba nzima kwabanye bakhe ukuhambahamba emphakathini. Amapholisa agcwele indawo zonke bemisa lezi moto ikakhulu ezikaZulu okuphazamisa inhlelo zokuhambahamba kwabanye lamaphepha okuhlala kwele Botswana.
Hey, so ngantwa kulo kuba lovile bani sisizama nesibone nje amapholisa nje yonke indawo njengoba vele sesiqalisile ukubona. Yebo, besike saxoxa nje ngikhuluma labanye abafowethu lapha ngendaba yangkhona. Hayi no, izindaba ezingantwa akazinathisi manje, izindaba ezingazindle empilweni ikakhulu ibantwini bakithi abangela amaphepha aqondileyo. Sesikhangela isikhathi zokuthi manje sesilanda uKhisimo siphela lapha sesisebenzele ukuthi abantu sithole okuncane siye emakhaya.
Iningi labe eZimbabwe liphila imisebenzi yezandla okwaziwa kakhulu ngokuthi ama peace jobs, okusho ukuthi kumele babe behamba-hamba bengena ezindlini. Umunye weZimbabwe ohlala eGaborone umzana Dumezwe Ncube uthi isikhathi somkhankaso wokulwisana lokudalwa kwamacala sinzima kuningi elingela mvumo yokuba seBotswana.
Ya, uba manje isikhathi esinzima for abantu basekhaya. For amalanga angu-60 kuzokuyewela iChristmas izidlulile ngali. Amapolisa walapha eBotswana babe patrola ngendlela ezingathambanga. Iningi labo liyandisa kuma nje kuma bus stop.
Abanye abantu ababhekane lodubo lokuya eZimbabwe esikhathi sekhefu leKhisimusi abahlala kwele South Africa. Umnumzana Nqabuthu Mabhena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi imikhankaso ecina idinga abangekho eBotswana ongekho emthethweni kayiqondanga.
Siyakwazi ukuthi ukungena elizweni ungela maphepha aqondileyo yokwephula umthetho, kodwa lokho kumele kuqathaniswe lalokho kwenza ukuthi abantu basuke emazweni nabo ikakhulela izweni laseZimbabwe.
Sokuyinjayelo eleBotswana libuyisela emuva phose inkulungwane ezimbili zabeZimbabwe abangena kuleli lizwe okungekho emthethweni, kodwa iningi liyaphindela kweleBotswana masinya osekudala ukuthi amalunga edale lephalamende kweleBotswana bachothoze inyathela leli ukuthi liyize. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Mafitshane balaleli, ke sivale imbiko elifake ekhasini lethu leFacebook liphawula phezu kodaba lwequla leCommonwealth elizafika eZimbabwe ngalimpela sonto lilanda ukuzehlaziya umumo ukuze kubonakale ukuthi iZimbabwe siwahlonipha inamalungelo ukuze ivuyiselwe kuCommonwealth. Silombiko ka talenti slash iloba laphana kuFacebook uthi kuzomele bafike kontutu ziyathunqa bazobona orovai. Miracle Vengwane uthi wena ababuze thina sibatshele. UHelen Lee N. Davis uthi wena I'm sure bazohlala endlini kamnangakwa. Kuzoba lo Nothando Mandlondlovu uthi ababuyele lapho abavela khona, abalasizo abangasisiza ngalo labo march out.
Ichi was a Friday my darling. Was a Friday um 7
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wakobulawayo uPerfect Thando lwenkosi Sibanda owazakala ngegama lakhe kwezomculo elithi Ofate ocula umdumo wehip hop. Kubika uEzra Shisa Sibanda.
So fight.
Kulezinsuku we-hip hop siculwa langabe sintwana u-Alfred intombazana ethe ngeke salele.
Ngineminyaka engu-31 ngihlala eNkulumane, ngafunda eMaranatha nasempandeni. Then for my tertiary education I managed to get a scholarship sokuthi ngifunda e-Algeria where I got my masters in food microbiology and toxicology.
Alfred Rabin in the building. Shout out to Psychotech. The 20 for Evolution Conscious Music.
Ya dig? Yeah, yeah, yeah.
What?
Listen.
Look, I've known loneliness and pain since I was 10 years old. For months and I'm a bit the only thing that kept the vision of being. I've been left crying myself to sleep some countless nights.
Oh, was I'm too old and don't go so long and I'm jealous of 10.
Hawu cula ngokale ngena ku form 1. Ah ngesikhathi lesimbe ndabo 12 13 kona pa. So besihlabela labangani bami o singafunda ingoma sibuye sizotshengisana ukuthi we king and so wahle kwangenza ngathanda ukwenza music.
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah.
Ekukhuleni kwakhe uperfect uthi bethanda kulalela abaculi abathiyeneyo
khuleni lalela abajandra abaningi kahlukeneyo ogospel oyipop oni ombakanga ireke yonke into
I'm gonna bloom when the time's right. I'm like a flower and I told ya. I'm gonna take my time, yeah. I'ma dribble in my own time.
Singakehlukani, akusitshele ukuthi usebenze lobani kwezomculo njalo abalaleli bengakuthola ngapi.
Ngiyasebenza loTag oRed B oAdam Rizla, ama-producer oSia oTizzy Beats abaningi. Ngiyakwanisa ukungithola kuma-social media platforms onke under ibizo Thando Ofe, THANDO _ AUFAIT.
I-hip hop ngumdumo othakazelelwa ngontanga, yikho nje uperfect ewupheka kanje. Nguye phela u-Ofet besikwetshise laye kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje. Libe nempela sonto emnandi. Igama lango Ezra Jesus Banda.
Perfect, Thando Lwenkosi Sibanda, osibiza njalo ngo Ofet, ehlabela kamnandi esiqhubela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo, abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla ezithengiswayo kumbe ama-commercial trucks bazahlawula imali yokudlula entubeni yama-toll fees e-Bed Bridge ngamadola emelika kuphela lama-rands. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Godfrey Sithole uzahlolwa ngodokotela. kwanele olivalelisayo untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.